Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali tshona njani izulu kandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ziku 27 Nhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izisebenzi zezempila kahle zikhangelelwe ukukhalala umsebenzi kunsukwana ezilandelayo, zikhala ngeholo eliphansi. Owake waba ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Tendai Biti, njalo engomunye wabakhokheli becele le-CCC, usephiwe isigwebo sokubhadala imali efika amadola kwele Melika angamakhulu amathathu $300 ngemva kokutholakala elecala lokuthethisa omunye umama ongusomabhizimusi odabuka kwele Russia.
Esikhathi sibulawa lapha kwakulo owayikhomanda isigaba lesangapha ikhula izo lakhe sasijaye wasasithi unayika ngoba nxawayikhuma labantu wayethanda ukuthi nayika baphelele.
Umlandeli webandla le-CCC owabulawa ngesihluku lilunga le-ZANU-PF uNkosazana Mo Blessing Ali uzangcwatshwa ngomgqibelo ngemva kokuhlala kwesidumbu sakhe emoshwari okweminyaka phose emibili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abakuhlangothi lwezempila kahle babhalele uhulumende ngomvulo besithi nxa engalungisisanga indubo ababhekane lazo bazakhalala imisebenzi, betshengisela kusukela ngolwesine mhlazi ku-29 kuyona le inyanga. Bathi iholo labo liphansi ngalesi sikhathi intengo yempahla enengi ikhuphuka mihla ngemihla, njalo izibhedlela zikahulumende akula mithi lokunye okudingakalayo ukuze benelise ukuqhuba umsebenzi wabo. Abafundisa emakolijini emfundo yaphezulu ama-university labo bathi balakho ukukhalala umsebenzi kusasa ngenxa yeholo eliphansi lokunye ababhekane lakho. Ugatsha lukahulumende olubona ngezemfundo ye-primary le-secondary luqhube umhlangano izolo lenhlanganiso ezimela ababalisi lidinga ukwazisisa indubo abahlangana lazo. Owake waba ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Tendai Biti, njalo ongomunye wabakhokheli becele lebandla le-CCC, usephiwe isigwebo sokubhadala imali efika amadola kwele Melika angamakhulu amathathu $300 ngemva kokutholakala elecala lokuthethisa omunye umama ongusomabhizimusi odabuka kwele Russia. Umlondolozi Ndlovu usiphalo ludaba ngugcweleyo eseHarare.
Umnumzana Biti ubikwa wethusa unkosikazi Aleshina ngomnyaka ka-2020 esithi umama lo uyisitshupheti okuyinhlamba ethathelwa kulimi lwesiNgisi. Engehluleka ukubhadala imali le, umnumzana Biti uzaphika ejele okwenyanga eziyisithupha, njalo akumelanga enze icala elifanayo iminyaka emihlanu elandelayo ingakedluli. Umanji unkosikazi Vongai Guriro uthe abafakazi kudaba lolu bakhuluma amazwi ahambelanayo awukuba umnumzana Biti wathethisa lumama. Uguriro uthi lokhu kwabangela ukuthi owathethiswayo ethuke kakhulu waze wathwalelwa esibhedlela se-trauma center. Namhlanje igqwetha likamnumzana Biti umnumzana Alec Mchadehama uzame ukuncinga idale likamanji ukuba aphiwe isigwebo esinganeno. Ekhuluma lentatheli zindaba umnumzana Mchadehama uthe kusobala ukuba icala leli lincane kakhulu.
Then send it. Then they beat to pay a fine of $300.
Umanji uthe uTendai Biti abhadale i-$300 engehluleka uzawuya ejele. Umanji umnikeze inyanga eziyisithupha esejele kodwa zibekwe eceleni kweminyaka emihlanu nxa engaziphatha kuhle.
Uqhubeke esithi udaba lolu luzakhwezwa edale laphezulu eleyayikhothi ngoba bengasuthiseki ukuba umnumzana Biti wenza leli cala.
Going forward, I can assure you that we are going to appeal.
Siya pambili sizaphikisa isigwebo lesi. Sesilawo amaphepha lawa njalo kusasa sizabe sesikwenzile lokhu.
Kodwa unkosikazi Aleshina uthe uthabe kakhulu ngesigwebo esiphiwe umnumzana Biti.
And I had nothing to do personally with Tendai Biti or anyone. But let him learn the good lessons. Respect women.
Angilani lo Tendai Biti. Kumele afundise ifundo ukuba ahloniphe omama, hathi omama kuphela, kodwa wonke umuntu.
Abachuchisi bakahulumende kudaba lolu bebefuna umnumzana Biti apiwe isigwebo esilukhuni besithi ungumuntu omkhulu kakhulu emphakathini njalo waphambanisa ngokuthethisa lomama. Abaqhubeke besithi umnumzana Biti kumele aphiwe isifundo ukuze uZulu abekwazi ububi bokwenza icala elifana lelakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umlandeli webandla le-CCC owabulawa ngesihluku lilunga lezanu PF, unkosazana Mo Blessing Ali uzangcwatshwa ngomgqibelo ngemva kokuhlala kwesidumbu sakhe emochwari okweminyaka phose emibili. Isikhulumeli somdeni uWashington Ali wazise lamuhla ukuthi uMo Blessing uzabekwa emalibeni eZororo Cemetery eHarare ngehola lethumi lambili emini 12:30. Kulandela ukuthunjwa lokubulawa kwakhe nguPius Jamba owezana uPF ngoNkwenkwezi 2022, imuli kaMo Blessing yafunga yagomela yathi ayisoze imngcwabe andubana igqwetha elalimela ngesikhathi esadingwa umnumzana Job Skhala aze akhululwe ejele lapho ayevalelwe khona esetheswa icala lokutshotshozela udlame olwalandela ukubulawa kuka-Ali eNyathime. Ngokunjalo, imuli ka-Ali ithi isimngcwaba ngoba uSikhala ekhululwe ngenyanga edluleyo ngemva kokuhlala isikurubhi maximum prison okweminyaka phose emibili 1 year 7 months. UJamba yena wadliwa licala njalo udonsa iminyaka engamachumi amathathu 30 years ejele. Sikhuluma nje uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga le-CCC umnumzana Swithan Chirowotsa.
Ukubotshwa kukaSikhala kwakuyindlela eyokuthi khona abantu beZimbabwe bangaze bethonisise iZANU-PF. Uswelakala umuntu othonisi iZANU-PF nxa amalunga ayo ebulele. Siyazi thina ukuthi umuntu owabulala uMo Blessing sowahanjiswa emthethandaba, njalo indaba yangkhona isegcekeni. So ukubotshwa kukaSikhala kwakuyindlela eZANU-PF eyokuvala abantu umlomo, ekwenza ukuthi abantu bayesabe ukuthonisisa iZANU-PF lapho amalunga ayo atholakale esenza amacala kanje ngokubulala izizalwane zelizwe. Ngathi ukuthi nxa sikhuluma ngesimanjemanje bayabe befuna ukuthi abantu be-chise in quicks, besabe ukuthi manje ngoba umuntu bebulewe yiZANU-PF singakuthini, abantu bethule bangase bakhulume.
Kodwa bakhona abanye abathi okwenzakeleyo lokhu kufana lokuhlukuluza umufi, ukuhlala iminyaka phose emibili umuntu esemochware lokhu engakangcwatshwa.
Angazake sithi ikuhlukuluzwa. Ukuhlukuluzwa okukhona yikubulawa kukaMo Blessing Ali lapho imuli ithathelwa igqweta kwakuyikuhlukuluzwa okwavela kwatshengiswa yiZANU-PF ngoba babengafuna ukuthi imuli le yenze lokho esikubiza sithi inquest. Babefuna ukuthi yona iZANU-PF njengoba iyebamba amathomu ayilokhu zintambo lezi ezemthethandaba kube yibo abathonisisayo. Leso sikhathi esihambileyo kusho ukuthi lobufakazi obungabe bukhona ku-inquest abusekho, sichibani ukuthi abantu kade sebayalandela lokho kuyabe khulunywe nguhulumende kanya sobali ukuthi yikho ukuhlukuluza okwaba khona lokhu okwenza imuli siyakuthola kakhulu kusenzakala esintwini ngoba imuli leyo iyabe isebuhlungwini njalo kuyakuyindlela eyokulwisa isitha.
Lo ke ngumnumzana Swithan Jirotsa ilunga lebandla le-CCC ubexoxa icingweni lontungamili Nkomo Studio 7 ekwabulawayo. Kulandela ukuxabana lokungezwani okwenzakalayo sikhuluma nje kumabandla ezombusazo yaphikisayo ikakhulu le-CCC. Bakhona abasakhulayo abaningi abathi ithemba labo lokuthi la mabandla lokhu elakho okufunakalayo ukuthi enqobe iZANU-PF sechabalala. Kodwa bakhona abathi akula ngenye indlela impilo zabo ezingaguquka ngayo ngaphandle kokuthi lisuswe embusweni ibandla elibusayo eleZANU-PF. UTobias Mudzingwa uyalandisa eHarare.
Sibi isimo esiselizweni ngoba intengo yokudla lenye empahla iyakhwela mihla ngemihla. Ukuthi idola lakuleli liphela amandla nsuku zonke kanye lokuthi abasakhulayo abalamisebenzi ekhanyayo abayenzayo. Loba ibandla elibusayo eleZANU-PF lisetheswa umlando wokwehluleka ukutholisa abasakhulayo kanye lozulu impilo ehlelekileyo, omunye osakhulayo osekela ibandla leli unkosikazi Nyari Bechani uthi ithemba labasakhulayo liqhubeka lisebandleni lakhe.
Konta ngambona mele bezithembele nje kuZANU-PF lo babwethu President Idi Munangagwa Vision 2030. Ngoba ngeke bethemba opposition party ikakhulu le IEC. Kambe shiwa kungaba le party ngelama structures kuvumbulo kumuntu ethi khona ngu interim SG bona bemphike bethi ayisuye icede khona apho ebakhiphe ku parliament ba recall kodwa baphika besithi abamazi. Kambe shiwa i party enjalo ingangena embusweni.
Kodwa omunye osakhulayo osekela ibandla eliphikisayo ele-CCC umgcini Mabutho uthi osakhulayo osekela iZANU-PF ulesifiso sokuthi abasakhulayo baseZimbabwe bafe bengabayanga.
Angikholwa ukuthi bakhona ontanga abalengqondo ezidonsayo sibili abangathi iZANU-PF libandla elimqotho kusukisela kudala abantu laba bebulala ilizwe lekusasa lethu. Kungaba yikho ukuthi izinto azimanga kuhle kuma opposition parties kodwa lokhu akutsho ukuthi abaziphetheyo kathesi bangcono. Ukuze siphumelele njengelizwe sizasizwa yibo abaphikisayo.
Inhlanganiso ecubungula okwenzakala elizweni ihlela isilinganiso samanani eZimbabwe National Statistics Agency ithi inani labasakhulayo elingela misebenzi lingafika isilinganiso esingamachumi amahlanu ekhulwini 47.1%. Kodwa ezinye inhlanganiso ezisebenza zizimele zithi inani lentsha engela misebenzi ingedlula lapha iyefika kusilinganiso esingamachumi ayisikhombisa ekhulwini 70%. Omunye njalo osakhulayo othi ithemba likumabandla ezombusazwe aphikisayo unkosikazi Charity Sibanda oyisakhamuzi seGokwe.
Singakhangela emuva sabona ukuthi lapho kwangena khona ibandla le-MDC kuhulumende libambenele neZANU-PF yake yabamnandi iZimbabwe. Isitshengiselo sokuthi abaphikisayo balakho abakulethayo etafuleni okungeneliswa yilaba ababusayo khathesi. Ngisalethemba lokuthi bazalungisa okuhluphayo ukwenzela ukuthi bephenduke beqinile ukuze benqobe ekhethweni luka-2028.
Kodwa bayalwisana okwamagama abaphikisayo ikakhulu abakubandla le-CCC lelo eselilamaxhuku amathathu sikhuluma nje. Ubekithemba Sengwayo uthi amabandla aphikisayo ayafana lenkukhu egijimayo kodwa isiqunywe ikhanda.
U-CCC namhlanje kuphuma laba besithi sokulenkokheli entsha ebandleni kodwa besanda kutsho njalo esinye isiqinti sebandla elinye siyakwala lokhu kugcina kusihluphe njengabontanga ukuthi okwenzakalayo kuyini sibili. Lokhu kuyafana lokuthi kathesi akula bandla elizwayo eliphikisayo kweZimbabwe.
Osakhulayo oyingcweti ecubungula indaba zabatsha njalo eligqwetha kobulawayo othande ukwaziwa ngokuthi ngumpintshi uthi okungapheliyo kuyahlola njalo lizathwala amagabha avuzayo ngelinye ilanga ibandla leZANU-PF.
Nxa sikhangele ukusuka kukamnumzana Chamisa esikhathini kuyadida ingqondo njengabatsha, kodwa mina ngumbono wami ngibona kuyindlela enhle nje ukuthi azisuse emaqilini, azisuse emaseleni. Lapho nxa sesiyaqala into entsha kuzaba lobunzima ukuthi umbuso uthathwe, kodwa ngibona ukuthi ngelinye ilanga umbuso uzathathwa ngebandla eliphikisayo.
Abanye abahlolisisa indaba zabasakhulayo bathi intsha ingaswela ithemba kwezombusazwe kuzadala ukuthi ingaphatheki ezintweni ezifana lokhetho okulakho ukuqhubekisa umbuso webandla elibusayo elezanu PF. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Kusigaba sezomnotho lamhla sixoxa lo nkosikazi Charity Nxumalo othengisa impahla emigwaqweni kobulawayo osanda suswa ikhansile enzikini yedolobho leli isithi ilungisa indawo zisemthethweni zokuthengisa impahla ichiyeneyo. Unkosikazi Nxumalo utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuba uthwele nzima ngoba asebolile amakhabishi amabili abezama ukuwathengisa iviki yonke phandle kwendlu yakhe emakhokhoba.
Mkhwenyana, lokhu kunzima mkhwenyana, vele akusakhulumeki ngoba yinjango asithi abantwana nyalalamba phenyu besizama mkhwenyana, sithi siyathengisa lapha emgwaqweni phandle njengoba niyakwazi lonke ukuthi imisebenzi akula lapha eZimbabwe. Ngithengisa ngamatamatisi kwami lamakhabishi, babuyile basithathela abakhansili bathi siyengena ezitendini siyerenta. Ngiyarenta ngani ngivele ngingelalutho mkhwenyana?
Singathi-ke nxa kunjalo pho liphila njani njengoba vele umnotho ungani umanikiniki kanje?
Sokunzima kakhulu mkhwenyana, sikhathesi thina sesikhalela abantwana, sisazikhaleli. Mina ngiyakhosa ulala ngingadlanga, kodwa umntwana ngizamthini? Esikolo bafuna ikhala, bafuna kuthiwa kula makhala lawa abuyayo lawa asefunakala esikolo. Abanye mba kuthiwa kufundwa ngamafoni. Yinto engizayithi kunzima mkhwenyana, ngapha esikolo abala vele izikhalo zethu esikolo zikagavumente ezikahulumende zonezi, izikhalo zethu vele abalaleli. Ngapha kunguye futhi uhulumende osikhipha lapha esizama khona. Sisebenze ngaphi thina mkhwenyana? Kunzima masuwa kunzima, loko abantwana baza kufa lonyaka, lokuhlala bazahlala siyabhatala ngani fees?
Yes, zokuthiwa balikhipha khonapha emgwaqweni pho leselicina siyangaphiile
vele mkhwenyana. Mina abanye amakhabithi amangu-3 asebolile endlini, ngiyawathengisela ngaphi? Sengizama khonapha phambi kwendlu emakhokhobela okuthini, akuthengwa mkhwenyana. Abantu lokungcono ngale thawuni manje kulokuthini akuthengwa? Angu-3 amakhabithi asebolile khonapha.
Uzakwenzani ngakhonokho mama?
Vele angikwazi mkhwenyana, angikwazi khonapha. Siswelayo ongasisiza sibila sikhiphe kulolu kulobu bunzima nje, asilamulele kunzima lokho kwethu bakithi.
Kambe kuzagcina ngani lokho elikuzama khonokho?
Hayi mkhwenyana, lokho akugcini lokho. Mina ngibona ngani kuyaqhubeka kusiba nzima, kusiba wese, futhi asikwazi siyaphephela ngaphi.
Ye, kodwa ubona ngazani linango kwenu lingayenzani ngakho? Kumbe uphonga ugoqa izandla nje lilokho elisenziwa khonokho abalenza khona?
Ngisa ukuthi abantwana bakwanisa ukulala bedlile, kodwa hayi lokhu kunzima mkhwenyana. Siyakhala ukuthi ngabe uhulumende angasizwa lathi izikhale zethu, manje abalandaba lathi.
Lo ke unkosikazi Charity Nxumalo othenga ethengisa impahla emigwaqweni obeqoxa icingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 esemakhokhoba kobulawayo. Inhlanganiso ye ibhetshu likaZulu ngomgqibelo ibambane lezakhamizi inkokheli zomdabu lamalunga edale lephalamende eCholocho North esilongwe kuward 7 befaka iziphambano emzini owachiselwa khona endlini abantu abaphose befike amachumi amathathu 27 kuhlangene labantwana mhlazi ku-24 Nhlolanja 1983 ngesikhathi kuqala umbhuqazwe wegugurawundi. Mhla ka-15 Mbimbitho kuzavulwa ilitshe lesikhumbuzo kulindawo esiqalile ukwakhiwa. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu.
Sasihlakule emasimini, umbhobho wazokhala ngemuva kwethu kulayini elandelayo eyetheni. Sithe sithi mehlo suka sabona intuthu, savela sahle sachiya amakhuba khonapho, saqala ukuthi sigijime ngelayini. Ngale komlilo ngoko-anti wabantwabami ngoba bazala kwakula. Ngapha manje sokunzima nga ubabazala wathi mina ngiyindawo ukuzatshisa umuzi wami. Umamazala wathi wena dinga abantu bekubhabhulisa abantwana, Sivani.
Umnumzana Rodius Mpofu uthi umuyi owayengumkhokheli weviyo le-5th Brigade uParence Shiri bamupha ibizo ngoba wathi ekhuluma labo emihlanganweni wayekhuluma ngolimi lwesishona.
Thina ngesikhathi sibulawa lapha kwakulo owayekhomanda isigaba lesangapha iphumula ibizo lakhe sasithi uNayika ngoba nxa wayekhuluma labantu wayethanda ukuthi Nayika abapereke ngoba khonapho kuzazi kuzobulawa kunabantu besihlonke. Waqala kwabiza umhlangano wesigaba sonke ephumula wakhulunywa kabanzi ezithi abantu bagcina ama-distance. Bona uba mnini muze nalo okwathelelwa khona abantu wayewuntu omdala kakhulu waphakamisa isandla wathi naye bona ama-distance abawazi.
Usethulo Ndebele uPR Matt North edale lephalamende uthi uyathinteka ngodaba lombhuqazo etsholotsho ngoba le muli yakhe yahlaselwa.
Okungithintana kakhulu kazi ukuthi into likhanya egrawundi yenzakala kakhulu etsholotsho ngoba lami ngiyisizalwane njalo thina sinyekela njengabahlali besilonke ukuthi sizigcinele lezo zindawo kube yithi esizipha i-ona. Into leyi iyakhanya ukuthi iyabihlezi imhlukuluza ngaphakathi kwa
ilunga ledale lephalamende etsholotsho North umnumzana Libion Gombalume Sibanda uthi uyise laye wabulawa ngumbhuqazwe ngakho abantu bengesabi ukuphuma bekhulume ngodaba lolu ngesikhathi inkokheli zomdabu sezibabiza kumihlangano yodaba lolu.
Uphephethetho zabuya khona le victim behlale ndawonye bekhulumisane lokhu ngakwenza ngambulala sibili banesathe ngangithunywe sososo kwakuyile. Anyway ngizalinda sibone ukuthi abadala bona bazabuya besiphathele.
Abebheju likazulu bathi ekwembulweni kwelitshe abalakha esilonkwe mhlaka 15 Mbimbitho bazahle bathathe lelo thuba lokuphatha umthandazo wesikhumbuzo ngelanga elilandelayo bathi bazaba lomunye umbuthano womthandazo emkhonyeni line lapho okwatshiselwa khona abantu abaningi benika inhlonipho abesifazana bonke abahlukunyezwa ngesikhathi sombhuqazwe njengoba kuyinyanga yokuqakathekisa imisebenzi yabesifazana i-Women's Month. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ikobula wayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemelika lamuhla ukhetho lokudinga uzamela ibandla lama Republicans kukhetho lokudinga umongameli welizwe luzenziwa esigabeni seMichigan lapho wayengumongameli welizwe umnomzana Donald Trump azabhekana khona lonkosikazi Nikki Haley. UHaley nguye yedwa osesele ephikisana loTrump lanxa elokhu enqotshwa kuzigaba zonke ezibalisa leseSouth Carolina lapho adabuka khona. Ucwaningo olusanda kuqutshwa luveza uTrump esenguchiki lobhanqa lomongameli Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Tim Moringai olandela izombusazwe welemelika.
Mina mbona ngathiwa i-election lay is a hammer down to izinto ezimbili. One, i-economy and two, ukuthi abantu bayabebheka njani umongameli uBiden ngoba siyakwazi sonke ukuthi ngathiwa sekhulile or seluphele but ingqondo zakhe lokho ezisebenza. So yikho esikubonayo kwakathesi ngoba asiboni ukuba yilodlakela around the world. Yeah, impi ziyaqaleka and all this other stuff, but it's not the Americans abangantu abaphambili kwazo.
Manje njengoba kulokukhalakhala kubana umongameli Joe Biden usekhulile, ubona ngani kusiyaphela ihlandla lakhe lombuso? Singabona yini sehlule ukubusa?
Mina mbona ngathiwa election is invigorates your youth and then ma also phakathi kwe-ofisi vele you are not doing much but ukudelegata. So yena umongameli uBiden I can see him finishing his term ngoba siyakwazi ukuthi laye he's been in public office since 1972 and Gates is like 82-83 years old and ukuhamba kwelizwe is about teamwork not umuntu yedwa. So ngiyabonga.
Lati siyabonga mnumzana Tim Moringai olandela izombusazwe welemelika ubexoxa lati ecingweni ekhona pha esigabeni seOhio. Uma manje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Yeye. Salibonani basakazi beStudio 7 kanye labalaleli bakhona emagumbeni manomhlaba enhlala senzansi indlovela amandla. Ngiyabingelela nkosi yami kathi Studio 7 ngicela ukubuza selidlala manje njengoba ngiphela mihla lemihla asiwezi. Ngicelile ngiyacela mpela mina njengoba ngingudovadova madoda ukhanda leva umagadla ephindelela njengeload shedding. Ngiyacela mpela nguye lo okhulumayo. Ngicela ukuthi lisikhuphulele indaba mpela ngoba manje amarekhodi asedlala abantu abawu 2 uzozokuthiwa isikhathi esiphele vele sesisiphele isikhathi ngoba mncane imzuzu ngamashumi amathathu mncane siyacela mpela Studio 7 lalowo nguye ophethe Studio 7 mpela sikhala kuye mpela siyacela ndoda yamadoda kumbe ngubaba kumbe ngumama ngiyacela siyacela shem cela isikhuphule isikhathi ngoba manje isikhathi sincane kakhulu mpesi yami hlala tjani kopana
up Studio 7 wawa unkomo malahle unkomo nochuma lo so wabuchuma yena uthi ukuthi anyoba na wayedle uba elishini so mahamba mpela phansi kwabantu uzitshela ukuthi yena umaqhuzu uwinile manje elishini ore uganga nje abantu abadala bekhulile abayikudlala ngabantu labadala kungangizuza ukusasa kunezokubahlupha empilweni zakho ngoba into abayenzayo ihluke ebantwini kusasa masebekweza kibo bengakhali bebekhuluma bekholisa beklamasa ngendlela abathanda ngayo bona phela kungangacabanga ukuthi wonke umuntu usapoti zanupia umuntu wasezimbabwe yena kasapoti ngoba ningadlala abantu thina kasidli ikakhulu kubanyayabo uba uchuma ngoba lami ngiuchuma
umqumuku uyatshelela sathi ma sikhuluma thina siqalisa indaba sathola thina sesingabantu ababi ngoba sathi sithi masithi siyakhuluma ukuthi bantu bhalani iconstitution ukuze into zenu zilunge abantu bathi hayi ma ukhuluma kanje uyizana manje nakho ke into lo ebhebhedeka siyaphambili sakubona thina ngama-actis umnankagwa omgabe besithi basebenzisa igama lezana lo ndaba ningisijole wathi ngeyami then kwagcina kulungiswe nga-ecod so ngoba babe ne-constitution bonke walungisa ecod uyabona le yingxavangxava into zokuthi angazi athi kuthiwa ngamatophi esingawaziyo mhlawumbe kungathiwa ephatini kuthole sokudlekta ukhwejwana kubangwani ayinca suka
mbonge kakhulu basakazi ukungikhumbula yo bengasela phone ma DJs hami Ntungamile Nkomo Gibbs Dube Daboka Ncube nabanye lonke ngeliqambe liqede bafethu ngiyabonga
siyabonga kadumaza kakhulu ukubona umnankagwa esefuna i-10th term eloke phethe phezu kokuthi eyi-worst president on earth abantu bezimbabwe bakubona okwabonwa yingithi thweli lahle umnankagwa usefuna ukubusa kuze kubuse nengane zakhe into ayekhiphela umgabe kuyini anti wayesithi umkhiphethi usefaka unkosikazi wakhe ugrace so usho ukuthi umnankagwa kahle kahle abantu bezimbabwe sebabona ukuthi bayizilima bonke ngempela futhi bemvotele ngenkane qeda lapho ebarige i-election eqeda lapho baxotshe emaplazini abawaphiwa ngumgabe kodwa yini yona le kodwa umnankagwa into afuna ukusibonisa yona singamazimbabweni isithunzi sethu singamazimbabweni asiselaso ngayo le ndlela ukuthi asibuswa ngumuntu olochuku ongalanembeza njengomnankagwa hhayi okunje kuyethusa
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Lamhlanje kuhlelo Live Talk kugatsha lwethu lapho lohlelo esikhangela khona ezabakhulayo sikhangela isimo semfundo elizweni ngesikhathi abafundisa emakolitshini befuna ukukhalala umsebenzi besithi iholo labo lincane kuthi ngakwelinye icele lezifundi lazo zikhala ngokuthi imbadalo ezihlawulayo iphezulu kakhulu. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izisebenzi zezempila kahle zikhangelelwe ukukhalala umsebenzi kunsukwana ezilandelayo zikhala ngeholo eliphansi. Owake waba ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Thendai Biti njalo engomunye wabakhokheli becelele ebandla le-CCC usephiwe isigwebo sokubhadala imali efika amadola kwelemelika angamakhulu amathathu US$300 ngemva kokutholakala elecala lokuthethisa uminye umama ongusomabhizimusi odabuka kwele-Russia. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.